Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 kuNtulikazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje asebebanjwe belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown. Kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Abantu beLuveve kobulawayo bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole babebandla lezaphu. Ngowoza Friday kuliviki sileqembo elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlabayithwale eFilabusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Phakathi kwabantu abangamachumi amane lanye 41 abahlolwe batholakala bele COVID-19 eZimbabwe izolo, abahlanu kuphela yibo abavele kwamanye amazwe. Abangamachumi amathathu lasithupha babo i-36 bekungabantu abangazange baphume elizweni. Lokhu kutsho ukuba asebebanjwe belegcikwane leli sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926. Asebesinde kulomkhuhlane sebengamakhulu edlula amathathu i-306 labulala abalichumi lambili i-12. Ukuthi inani lasebehloliwe ukuba bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezedlula amachumi ayisishiyagalombili 86,212. Emhlabeni jikelele asebetholakale bele COVID-19 sebeyizigidi ezedlula ezilichumi lambili 12,430,780. Ukuthi asebebulewe yileli gcikwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu 558,324. Abasinde kuwo beyizigidi ezedlula eziyisikhombisa 7,252,128. Kubika abenhlanganiso eyeWorldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika sebebanjwe belegcikwane leli sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula amahlanu 541,381, labulala inkulungwane ezedlula ezilichumi lambili i-12,443, wasinda inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 264,721, kubika abenhlanganiso ye-African Union. Ngusenjalo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokufanele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane le-coronavirus ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwalo elizweni. Ekhuluma emhlanganweni we-Politburo yebandla lakhe le-ZANU-PF namhla eHarare, umongameli Mnangagwa uthe kuyadanisa ukuthi inani labantu abatholakala belegcikwane le-COVID-19 likhuphuka kokuphela elizweni. Iningi lisola abangena elizweni ngokungekho emthethweni bevela iSouth Africa ngokumemethekisa igcikwane leli, ikakhulu eMathebeleland South. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxa lomnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazo njalo elwela ilungelo loluntu.
Siyemuza umongameli esithi khona yena namhlanje ucabanga ukuthi abophe kuqine ngamandla indaba yoku yama restrictions ye lockdown. Bekumele kungathi into eyenziwa kudala. Inamba yakhona phana ziqalisa ukukhuphuka, abantu beqalisa ukungena emaboda bebuya lama numbers amakhulu, kodwa bakhetha ukuthi behlale bezithulele bengabi le ndaba lakho. Asiluthi ukuthi sicabangele ukuthi le instance entsha abayithathayo bayithathela ukuthi balwisane le demonstration le ecatshangela ukuthi iza kuba khona mhla ka-31 July. Kwenzela ukuthi abantu kube lula ukudila labo lokuthi bengayi ku demonstration kanti ukumele ukuthi inxa kade kuvele ku serious ngayi into yenzokudala ngaba ama churches angavulwe ngayo izikolo kakuhanjwanga ngama restaurant wonke la sevuliwe landlani konke sokusenzakala ngaka kuvele kakuyenzwanga so sicabangela ukuthi hayi kungabe kuyinto elokwenza mayelana le demonstration ngamhla ka 31 July
siyabona njalo ukuthi igcikwane leli selimemetheke kakhulu eMathebeleland South endaweni ezinjengabo Bite Bridge lezinye
inani labantu asebe ithola umkhuhlane lo owe corona owe COVID-19 eMathebeleland South selisikhathaza kakhulu njengabantu abahlala eMathebeleland South iproblem isemagedini eBite Bridge amaborder ayavuza abantu bazingenela umathanda bephuma umathanda behamba nje engathi kakula ma restrictions akhona we lockdown labona ababangena ngokusemthethweni abaningi bangkhona yibo futhi ababuya lawo lomkhuhlane befike bewuchithe khona phana eBite Bridge ungafika eBite Bridge kuyethusa le ndlela abantu abaphila ngayo kusisi ba relaxile ngesilungu kuphele kabazihluphi ungani kakulala uthola ukhona especially kwindaweni ezichosene ezemaphandleni la kuma growth point abantu vele bakhohliwe ngokuthi kule coronavirus babuthana ezifeni kuyagcwala ezitolo kwenziwa njengantwa vele kakulala lutho abantu sizaphela nxa singazwisisi into okumele siyenze abantu kabathathe seriously indaba ye coronavirus ke siyenze nale social distancing sifaka ama mask noma singapi kugeza izandla abantu singathathi sithelelane lomkhuhlane
ngabe kwenziwani ngalolu daba ukubona ukuthi igcikwane leli alimemetheki lelizweni jikelele
ngokuya ngokuyamelithi ngaso ukutestwe abantu abaningi sibincane abangafika imillion kodwa ngikhona sitheste less than 100,000 and abantu abakhanyi besazi ukuthi kahle kahle into le imbo kunganani iqino kunganani ingozi kunganani abantu befundiswe njengendlela okwaliwa ngawo lomkhuhlane we-HIV uhamba kunika izikipa abantu befundiswa kufakwa amakhondomu indawo yonke ngoba sizaphela sibili ngendlela esiyenza ngayo ngani hhayi asibone ukuthi kulomkhuhlane omkhulu ongaka uhulumende akadlala indima yakhe ngendlela efanele yafaka imali endaweni enkulumeni yakhe ye-COVID-19
lowo ngumnumzana bekezela madumafuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ecubungula ezombusazwe sixoxela eseGwanda eMathebeleland South iningi labantu abalokhu bephathekile emzimbeni wodwa asebasila emkhuhlaneni wesihudo esihlasele izakhamizi zeluveve kobulawayo ngemva kokunatha amanzi angcolileyo ayihlanganela lawo aphuma ezambuzini bamukele ngenjabulo langokubonga isipho soncedo lokudla abaluthole kwabebandla lezaphu uAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo
Isihudo esiqhamuke emzini weluveve ngenyanga edluleyo sibulale abambalwa ikakhulu abantwana abanye abangafika phose inkulungwane begula belaliswe ezibhedlela abanye begula bengekhaya umgcini sihlalo webulawayo Progressive Residents Association eluveve kuward 15 umnumzana Ndaba Ngoma ubonye isipho abasithole lamhlanje ethi amanzi sebewathola kulezi insuku kodwa abakawathembi njalo ikhansili isike yafika yakhulumisana labo
amanzi kulezi insuku silawo since basithembisa ukuthi amanzi awasoze bayavale lokusasela kodwa izakhamizi lanxa ungakhulumisana ngazo ziyakhuluma ukuthi hayi amanzi kabawakathembi ngoba ngikhuluma kunje lakathesi uzathola ukuthi omunye umuntu abe sesithi isisu lesana sesiqalisile kumbe lo munye bengazange sambamba umzila esekhuluma ukuthi hayi isisu sesingigijimisa okwenzakeleyo ngomvulo umeya wabuya ehamba nama-councillors lo-chairperson bona besitsho baxolisa ngokuphuza ukubuya phakathi komuzi uzokhulumisana lezakhamuzi
esinye njalo isakhamuzi seluveve esithole isipho sokudla umnumzana Gawunza Magawi laye ubonge kakhulu ngesipho asitholileyo
hayi mbonge kakhulu inkosi ibusisela kusasa kathi sidi So vele lati ebese sithwele nzima sesiswele ukuthi senzeni. So then hayi nxa sekunjana kulabantu ababuya bengenele njengezapho. Hayi siyacela nje ukuthi kube yaphenduka ibuya abantu beyikampenele bayivoteli wine.
Unkosikazi Joyce Dliwayo wabanye abathole isipho sokudla lamhlanje ukhala ngomzukulu wakhe owaphepha ekunatheni amanzi alobulongwe babantu. Osekqathuka umzimba
phangela umthunzulu wami ngendaba yamanzi ngamanzi wona lawo phola amadokotela ngingahamba kabachasisa ukhona omunye ovelolelele logogo olo 89 years la yusukile laba abantwana kwaba affecta ngoba bathi beqalisa amanzi ebuya ayemnyama egreen bathi bafuna amanzi afresh yiba ba affecta kakhulu
umgcini sihlalo wezapho emathebheleleni south umnumzana Matthew Sibanda uchaza izipho abazinikeze eluveve lamhlanje
sibuya lapha sizonika izakhamizi eluveve abagulayo labanye abatshonelweyo impuphu le-cooking oil lechukela lesawudo lesepha yokugeza lesepha yokuwatsha lamahlamvu etiye sidoneta siyibandla lezaphu singakhetha ukuthi lo muntu ngowe-MTC ngowezalo ngowayiphi party sinike bonke abantu ezilongo kungumzimbabweni we-community eluveve ehlanganelo hlupho
ngilabantu eluveve liphathekile emzimbeni njalo abantu lokhe besifa kuthi abanye lokhe belaliswe esibhedlela sempilo Central Hospital kuthi abakhutshwa esibhedlela baqhubeka bethola usizo eklinika yeluveve umphathi wezempila kahle kumunicipala wedolobho lakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda ngolwesibili uchaze umonakalo osudalwe ludubo lwamanzi kobulawayo ethi kulabantu asebefike emakilinika akobulawayo leluveve bephethwe isihudo kusukela mhla ka May 17 kusiyafika mhla ka July 3 abayi 1800 kuthi asebesichile balichumi lantathu abanye babhubhele endlini ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandla le-MDC Alliance abalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebheyili ziyekethiswe siyaliwe ngomthethwandaba namhlanje.
Isicelo sabesifazana abasakhulayo bebandla le-MDC Alliance ababalisa umeli weHarare West edalele eParliamente unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri lonkosazana Netsai Marova sokuba iziqondiso zabo zebheyili zikethiswe siyaliwe ngumthethwandaba namhlanje. Abathathu laba babikwa bemele baye enkambeni zamapholisa ezihlukeneyo kathathu ngeviki, yikho-ke bebecela ukwehliselwa lokhu. Kweta labo umnumzana uBay Shaba ulandisa ngalokhu.
Tichida kuti ma-bail conditions evasikanava anzirerutswe izvishoma sekuti vari kuripota katatu pavhiki zvinova zvatinofunga kuti zvakanyanyisa havana kusununguka mumafambiro avo
sitodale sifuna ukuba iziqondiso zabo zebail ziyekethiswe baya emapholiseni kathathu ngeviki. Idale lithe udaba lolulamalanga amalutshwane luphume emthethwandaba kungakho lithe bazaqhubeka besiya emapholiseni kathathu.
Abathathu laba babotshwa kunyanga ezimbili ezedlule. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele nakuTwitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umsebenzi wokubuzisisa abangakhethwa ukungena kukhomishini elawula umsebenzi wentatheli izindaba eZimbabwe Media Commission, ZMC, usungulwe namhlanje. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Ikomishini yeZimbabwe Media Commission ephiwa umsebenzi wayo isisekelo sombuso welizwe jiyo elawula ukuba intatha lezindaba zingasebenza njani lokuba ziphiwe imvumo yokusebenza zikhululekile. Bebefika ichumi lasifica mina nombili 18 ababuye ukuzebuzisiswa kuma interview enziwe namhlanje uwabengenelisa na umsebenzi wokuba ngamakhomishina oZMC besuka kunhlangothi ezijineyo zempilo. Iqula le-Commission of Standing Rules and Orders elePhalamende belibuza abantu laba ukuba bayawuzisisa na umsebenzi wokulawula ukusebenza kwentatha lezindaba lokuba ulwazi lwabo lungenelisa kanjani ukusebenza kwekhomishini le. Omunye walabo abakade bebuzisiswa ngusikhwicamfundo Ruby Magosongwe, yena ochasise umsebenzi wekhomishini le.
Munye wemisebenzi wekomishini le engiwaziyo yikufundisa intatheli zindaba. Ukufundiswa kwazo kuyahambelana lezifiso zelizwe ukuba ilizwe libambene lilokuthula ngendlela intatheli ezisebenza ngayo, ukuzwa ukuba uZulu loba intatheli zithini ngomsebenzi wazo.
Unkosikazi Miriam Majome, yena osebenzela inhlanganiso ezimeleyo eVeritas, uthe nxa engathola lo msebenzi uzabona ukuba intatheli ziyaphiwa imvumo yokusebenza zikhululekile, ikakhulu ngesikhathi se-coronavirus.
The media is already doing a big service to the community.
Intatheli zindaba zenza umsebenzi omkhulu ngalesi sikhathi ebantwini bonke sebesebenzela ebulenjini be-internet. Lokhu sekuncede ukuba banika abantu abanengi ulwazi. Lokhu kuzonceda kakhulu. Kungaba kuhle nxa bengatholi abantu abanengi abalolwazi ukuze uZulu ale ethola umsebenzi lo.
Abanye abakade bekuma interview namhlanje abazakalayo babalisa owake waba ngumsakazi weZBC uMphile Marupi, igqwetha umnumzana Danaka Mganyi, osebenzela inhlanganiso ezizimele umnumzana Philip Basirayi labanye. Idale lePhalamende liza kupha umongameli Emerson Mnangagwa amabizo abantu abalitshumi lambili abazakhethwa phakathi kwabalitshumi lasishiyagalombili abangena kulolu hlelo lokubuzisiswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8:30 kusiya ngo 9:00 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Ku-Live Talk lamhlanje siqhubekela phambili sikhangela umonakalo osudalwe yi-COVID-19. Kodwa likhumbule zihlobo alenelisi ukungena kuhlelo lolu ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gcikwane. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umthethondaba we-Supreme Court usuthethe isinqumo sokuthi idale le-House of Representatives lomtshutshisi we-New York bangeke okwamanje bavunyelwe ukubona ingwalo ezijulileyo zomthelo we-texts zikamongameli Donald Trump ocatshangelwa ukuthi wayengahlawuli ngemfanelo umthelo lo. Abehluli bomthethondaba abenze isinqumo lesilamhla bathe abadinga ukubona okwenziwa ngu-Trump kungenziwa ngaphansi kwalokho okubizwa ngokuthi yi-grand jury. UTrump kafuni ukuvezela uZulu indlela ayihlawula ngayo umthelo we-tax. Abancintisa ukhetho lukamongameli bajayele ukuvezela uZulu indlela abahlawula ngayo umthelo we-tax. Obe ngumkhokheli kahulumende kwele Ivory Coast uAmadou Gon Coulibaly kaSeko. Ubhubhe izolo esanda kuvela kwele France lapho ayeselatshwa khona isifo esingavezwanga nguhulumende. Ubekhangelelwe ukuthi uzancintisa kukhetho lukamongameli ngomfumfu lonyaka. Zezithwala abantu indizamtshina kule Nigeria kulandela ukumiswa kwazo nguhulumende ngombimbitho lonyaka kusenzela ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Indizamtshina lezi ngezithwala abantu kwele Nigeria kuphela. Akwaziwa ukuthi zizaqala nini ukuthwala abantu abafisa ukuya kwamanye amazwe. Oye ngusiba lukhulu wesabelo sethi uya kwele Mexico uSiza Dute usebochiwe. uDude ocatshangelwa ukuthi watshontsha imali kaZulu edlula izigidi ezingamashumi amahlanu 52 million ubotshwe ngamapholisa eMiami khonapha kwele Melika bese kule minyaka emibili edingwa ngamapholisa.
Izakhamizi zakomakhulela ePlum Tree zithi seziphelelwe izinkomo ezivulawa zindlovu zizibangisa amanzi okunatha ezilibeni. Udaba lwendlovu lezi sike sabika ngalo kulomsakazo okunyanga ezisanda kwedlula, njalo isikhulumeli sogatsha olubona ngezendle umnumzana Tineshe Farao wathembisa ukuthi babezathumela abazingeli babo kulindawo bayizixotsha. Kodwa izakhamizi zithi akukenzeki lokho. Ukunsukwana ezedluleyo umnumzana Farao utshelela umsakazo njalo ukuthi khathesi babhekane lodaba lokusilela kwemali ngenxa yokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-coronavirus, yikho nje besehluleka ukuqhuba inhlelo zabo ngemfanelo. Izakhamizi zithi indlovu lezi ziqale ngokudiliza ingadi zazo lapho ezilime khona okuchiyeneyo. Izakhamizi zithi njalo okudanisayo ukuthi sezibulala izifuyo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wezakhamizi umnumzana Simon Maseko ukuze sizwe okunenge ngalolu daba.
Indlovu lezi sezimhlupho olukhulu kakhulu. Le 2 days abelala bezixotsha sefuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangakwa. So abantu belala bebasimlilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no izwe ingadi esisele khathesi. Le ngadi zonke seyaqeda zonke emfuleni. So isifuna ukulandela nale ekaMrs. Nangakwa. Indlovulezi so angazivi ukuthi njengoba kuyukuthi kwancediswa kangakana siza kuyaphi thina phakathi lokwesigaba sikamakhulela. Impilo yethu angisayiboni siba yimpilo ngoba nxa sesiphele yikho konke, siphele izinkomo, siphele izingadi, siphele ngamasimu, pho angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo khanya iyekelwa indlovu ukuthi wazibhandalayise. Yikho besesibize uMP ukuthi kabuya zebona ukuthi kambe sona isiba senkomo nxa sesiyileyana indlela kuyabe kuyikho yini. Yikho sasimvotelele kholoku ukuthi abe ngumhleni wethu. Pho khathesi kakusakhanyi ngoba la sike saba la simbonisa ngakho azange sizwe impendulo yakhe. Samnika la mashu okuthi sicela kuye lungiswa amanzi endlovu. Indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala khulokho. Abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono kungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni babuye bona la madramu kulungiswe njengoba kulingiswa iziba zibe neziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokuthi zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza
ebantwini? Hayi, kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakali ekhanya ngabona zadliwa zimpisi batshayisana lazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujaha wakhona omunye ngutinage uthi zabaxotsha okumangalisayo babaleka lokuthi basinda njani bathi basinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezi abahlangana lezo zabantwana abancane badla nxa betshaya ugodi ukuthi kazivaleke zona zazigijima siza kubo. So bathi zilabantwana bathi abazibonayo zazilabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi uMP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalani ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelele zinkomo kumbe uzakuthi nxa sesiya emavotini athole ukuthi uzavotelwa izidumbu yini njengoba ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.
Umnumzana Simon Maseko isakhamuzi sakomakhulela ePlum Tree ubexoxa icingweni lontungameli inkomo weStudio 7 ekhonale kwamakhulela ePlum Tree. Umeli walindawo edalele ePhalamende umnumzana Dingomuzi Phuthi yena akaphendulanga imbuzo esimthumele yona kumakhalekhukhwini wakhe. Woza Friday kuliviki sileqembu elicula umdumo kamaskandi elaziwa ngokuthi amavuthela elilamalunga adabuka kwamahlaba ithwale eFilabosi. Asizweni bexoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smart.
Umdumo kamaskandi uqumbaqumba abantu abaningi kulezi nsuku. Sehlele khona le kugudlwa yomnyama safula iqembu lamavuthela lona nimelwe ngu Freedom Hoya Sibanda
sekufuna kali amen 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 amen
ngizalelwe ePhilippus esigabeni sasegangabezi ngafunda izinga lemfundo ephansi ngafunda eSt Matthew's primary school kwasekuthi ke imfundo yaphezulu ngafunda eCharles Secondary School. Iqembu liqale ngo 2006 salibiza ngegama lokuthi ngamavuthela.
Amavuthela avuthela njalo ahlele umculo wabo kamnandi. Kungani pho babizwa ngaleli gama?
Limele indlela esishaya ngakhona, sishaya ngesimo esiphezulu kakhulu. Kona kuze kuthiwe ngamavuthela lavela ebantwini abedayi madoda liyavuthela nishaya kakhulu impela yikho ke sagcina sithi singamavuthela. Amavuthela asenama album amabili. I-album yokuqala iyenzwe ngo-2010 enesihloko esithi Sibuyile. Bese kuthi le eyesibili yenzwe ngo-2017 inesihloko esithi Ayaphela Amasiko Akithi.
Mbuleli liqala ukucula lalingena njongo yokucindezela umculo walo babezidlalela bezilibazisa ningabangane kodwa iningi labantu labakhuthaza ukuthi kawapheke umculo wabo ngoba becula kamnandi. Kunjenge sebra madlalathi athakazelelwa ngabantu abanengi asetholakala kodwa banomlayezo kuZulu wonke olaleleyo ngalesi sikhathi.
Ikubacela nje kuphela ukuthi basupporte umculo wasekhaya wasinikeza amandla mpela ukuze lathi siphakamise iflag yakithi kwamthwakazi. Kese ngicela kakhulu nabacula abafethu nodade wethu ukuthi sengathi bangacula mpela ngendlela enhle ngendlela esimanga bangabi ngama copycats bangalandeli amanye ama artists avela kwamanye amazwe.
Impela abaludinga usekelo lwenu balaleli. Dengani umculo wabo libakhuphule njalo lingaxhumana labo likhulumisane ngezomculo bathele kamahwaya.
Siyatholakala enkundleni zokuxhumana, siyatholakala kuFacebook amavuthela bese kuthi ke kuTwitter siyatholakala @amavuthela1. Inamba yocingo elingasithola kuyona ngu 0813130461 kusho ukuthi ngiyami ke leyo number uthula ku 0731760288 ngubabuhlongwane onguye osixhumanisayo nabantu uma kukhulunywa. Ngiyabonga kakhulu.
Kunaleko kwadlwayo kwamahlaba ethwale lapho sithola khona leli qembu elivuthela livandele licule umdumo kamasikandi ngobunono obukhulu. Lona belimelwe nguFreedom Sibanda kuhlelo Walls of Friday. Siyavuthela siphuma kanje igama lami ngueza Chisa Sibanda libe lempela sonto emnandi.
Singakehlukani yesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Asebetholakale belegcikwane le-COVID-19 eZimbabwe sebengamakhulu edlula ayisishiyagalolunye i-926 ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa isithi sokumele kuqiniswe imigoqo ye-lockdown kanye lenhlelo zokuhlola abantu igcikwane leli. Olivalelisayo Musithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.